Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 23 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labatholakala belegcikwane le coronavirus elizweni liqhubeka lisiba nganeno, kodwa kwamanye amazwe afana lele Bhilitane aseqinise izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani seliqonga njalo. Uhulumende uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhla ka 28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla.
Uhlupho lwamatitsha siyalwazi, lunzima kakhulu, siyababona uhlupho lwabo. Baswela ngitsho ini sibanike imfushwa singomama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi selise udaba lokudonselana ibizo lebandla leli kubalandeli balo ukuze bazise ukuthi kuthiweni.
Mahlabe Zulu, seziphindela njalo kini banikazi bomhlangano.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus elizweni liqhubeka lisiba nganeno, kodwa kwamanye amazwe afana lele Bhilitane aseqinise izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani seliqonga njalo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise izolo ukuthi akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kodwa kulabahlanu nje kuphela ababanjwe igcikwane leli izolo. Asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni bazinkulungwane eziyisikhombisa 7,711, kodwa abasindileyo bazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,979. Inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson wazise izolo ukuthi ilizwe leli seliza qinisa imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani labatholakala belalo lilokhu liqansa okwesabekayo. Abanye bathi lokhu kungaba kubangelwa ukuthi ilizwe leBhilitane selingena kusikhathi somqando. Ngapha kwelemelika, inani lababulewe legcikwane leli izolo ledlule inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhlazi ku 28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla. Abaloba imihloliso laba ngo grade 7 o form 4 lo form 6 bona abakuhlandla lakuqala. Kumbiko wethu leizolo ntambama uhulumende uthe kuhlandla lesibili kulabo grade 6 o form 3 labo form 5 bona abazavula mhlazi ku 26 ngenyanga ezayo. Kuhlandla lesithathu njalo lingelokugcina kulabantwana be crash o grade 1 2 3 4 labo 5 kanye labo form 1 lo form 2 bona abazavula mhlazi ku 9 ngolwezi. Uhulumende usevumela njalo imibuthano yabamasonto ukuthi ibe labantu abalikhulu ngasikhathi sinye. Esikhathini esedluleyo bekuvunyelwa abantu abangamachumi amahlanu nje kuphela. Ukuvulwa kwezikolo lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso zababalisi sezinqume ukuthi ababalisi kabasoze balugqobe baye emsebenzini ngeviki ezayo nxa uhulumende engakhwezanga iholo labo lalingana le mali yemelika i-$520. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ unkosikazi Nokuthula Hlabangana ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lathi sithi ababalisi bethu abasoze bevula izikolo mhlaka 28 September singaphiwanga imali e-equivalent to 520 kusiya ku-$550. Okunye njalo sikhangelele ukuthi uhulumende amele akwenze singakayi ezikolo ukuthi babone ukuthi ama-status specific allowances also ababalisi ebawaphiwa ngoba ukuthi siphonge ubuye emsebenzini imali le singayitholanga akulobu nzima kakhulu.
Yoneyo imali enlutshwana eliholayo ungathi kuyini elenelisa ukukwenza ngayo njalo kuyini okusilelayo?
Khathesi ngikhuluma nje imali esiyiholileyo kulwesihlanu lodlulileyo ayifiki $40. Imali zababalisi ezinye zingo-3.6, 3.7 ongani uthole eningi kakhulu i-4,000 pound khuma ngebhondi ayifiki yona i-$40 and ubunzima obuhlangana lababalisi khathesi o-landlord abaningi bafuna imali ebhatalwa nge-$ kumbe ngama-rands. I-full house khathesi uze uyithole irenti bafuna between $40 to $50. So lokhu ukuthi ukuthi ababalisi sebeqala ukuzidowngrade athe somele besuke kuma-full house beqala ukudinga ama-2 rooms. Ama-2 rooms wona charge $20 kumbe $400 isalary, half of isalary kambalisi. Okunye okuzisa ubuhlungu khathesi ababalisi abaningi balabantwana abafundayo and izi-school fees zonke izikolo kusingakhala ama-boarding schools o-form 4 labo-form 6 ade kulama-meetings iviki lona leli eliphelileyo wonke ama-boarding school adlalela kuma-27,000 bond uteacher yena uhola 4,000 bond and equivalent babe sithi either abazali babhatala $200 to $250 ifees yona le yabo form 4 lo form 6 ababuyelelayo. Then ukuthi ama-day school akhona ama-day school akhathesi nemihlangano layo o-form 4 lo form 6 ukuze babuyele mhlaka 28 umzali umele besebhatale $160 or $170 for ama-form 6 and uteacher khonapho yena uphume ebambe $30 less than 40. So sithi i-government I think into eyenzayo isihluka kakhulu ebabalisini.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yababalisi i-PTUZ. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo mzali ongathandanga ukuqanjwa ngegama yena othi lanxa kulungile ukuthi abantwana bonke babuyele ezikolo kumele kuthathwe amanyathelo okuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Uthi njalo uhulumende kumele engezelele iholo lababalisi.
Thina sihlaphuze lasesikolweni. Uhlupho lwamatitsha siyalwazi. Lunzima kakhulu, siyababona uhlupho lwabo. Baswela ngitsho ini sibanike imfushwa singomama. Bahamba ngenyawo bebuyela besiya lapha abahlala khona ngesikhathi kuyimpela viki. Umbono ukuthi umuntu uyaswela wona ungcono ongasiyoditsha. Yikho siyabakhalela, sicela uhulumende abazwele abanike imali abayicelayo. Thina sazi utisha babehamba ngezimoto abethu sebehamba ngenyawo abantwabethu bayahawula abantwabo kabala lutho. Hayi siyacela hulumende, siyacela baba nankagwazwela imuli yakho lani likhona lephezulu lingamatitsha lafundiswa lenzelwa konke ncedisana abantwana bathole imali abayifisayo bangobaba bangomama balemuli njengomuntu wonke. Sicela sibile uhulumende uyabazwela abanike imali le abayicelayo. Angayehlisa kancane njengoba nxa ibaqambe abankulu kodwa abanike imali abayicelayo. Siyababona behawula sithuzele isikolo.
Uhulumende uthi izikolo sizizavulwa zonke kungakhathalekile ukuthi ngo-grade bani kumbe ngo-fombani kunyanga ezilandelayo. Lilo ubona njani lolo daba?
Hayi okokuvulwa kwezikolo ye umkhuhlane i-COVID siyayizwa sibili khona siyezwa ngemilayo okuthiwa simele siyenze asiqhubeke sisenza khonokho kwemilayo okuthiwa kasiyenze izikolo zivulwe phela lapha thina abanye sesibuyela sibona umumolwane wesikhathi sempi abantwana abagcina bengafundanga sekusonakala phela khonapha thina sisemakhaya okwama-WhatsApp lokhu kade ufundwa ngabanye thina sikubonanga la abafundanga bethu abantwana ngikhona bebuyela ukuyathi bavulwa kutsho ukuthi baqalise ukufunda Siyasifisa thina ukuthi isikolo ngasiyavulwa. Umkhuhlane ukhona ukuthi ugcina nina sikwazi. So manje abantwana bazalahlekelwa impilo yakusasa engcono. Kusuke lapho balahlekelwe la ubuntu. Ngoba kulapha thina emakhaya kusemnandi ngempilo esiyibona isenziwa ngabantwana bona abasakhulayo. Esikolo babecatha abantwana siyafisa isikolo ukuthi kazivulwe shuwa. Umkhuhlane ukhona kodwa isikolo kazivulwe abantwana babuyele esikolo. Hayi siyacela isikolo kazivulwe umkhuhlane vele usehlele awuyindawo.
Lo ngumzali ongathandanga kubethwa ngegama ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. MDC Alliance lithi selithethe isinqumo sokuthi abalandeli bebandla baphe imbono yabo ngodaba lokuthi leli bandla lithathe nyathelo bani ngokuthathelwa ibizo okufuna ukwenziwa libandla leMDCT. Enkundleni zokuxhumana ebulenjini beinternet imbono yehlukene ngalolu daba. Abanye abalandeli baleli bandla bathi ibandla leli lingalokothi liguqule igama lalo ngoba lokhu kungatshengisa ukungabi lomfutho kwenkokheli. Abanye sebevele bapha amabizo agoqela athi Alliance for Democratic Change, Change Alliance lamanye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lanxa abanye abasekeli bebandla befuna ukuthi kuguqulwe ibizo lebandla, iningi lithi akuqhubeke kusetshenziswa elithi MDC Alliance. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Mahlabe Zulu, sesiphindela njalo kini banikazi bomhlangano. Siyalibikela ukuthi iZimbabwe jikelele lamaprovinsi ethu wonke eZimbabwe la external sebekhulumile, yikho ke insuku ezimbili lezi ede lokhu sisacubungula. Abantu badidekile bayamangala babamba umlomo wangaphansi besithi kanti ukhuphe lo ngonzora le MDCT bangenwe yini. Kambe baxotsha amalunga ethu eParliament lama-councillors ngenxa yokuthi bathi bahlamuka ku-MDCT bayafoma iparty yabo okuthiwa i-MDC Alliance engekho emthethweni. Singene emakhothi senze konke ngenxa yokuthi bona basupportwa ngama-institutions akhona bayawina ama-election. Ngithanda ukukulibikela ukuthi sesilabantu abaningi abahlamuke kukhuphe amalanga amabili ngenxa yokuthi sebebonile ukuthi basebenziswa izano. Basebenziswa izano ngenxa yokuthi izolo lokhu nje edebesithi bazi members ze-MDCT bexotsha amalunga ethu e-council, e-parliament nendawo zonke besithi bahlamuka ba baba foma iparty engekho emthethweni ekuthiwa yi-MDC Alliance. Namhlanje sebebonile ukuthi abalabantu sebefuna ukugwegwa abantu ngebizo lethu elithi MDC Alliance. Sebesithi ama-by-election bazasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Kuyingqabangqoza bathatha babhalela izekri sebesithi bona i-MDC sixotsha abantu be-MDC Alliance sebezafaka abantu babo. Khathesi izekhi lamabizo abantu babo ababarejiste ukuthi bazathatha abantu, bazathatha izikhundla zabantu ababaxotsha ku-proportional representation. Namhlanje sebesiya kuma-election sebesithi sebeseqa sebesithi sebesebenzisa i-MDC Alliance. Ngesikhiwa sithi yi-double standards. Abazazi ukuthi bayinyoka mbe bayinhlanga.
Manje bona abantu bathini ngakhona lokhu okwenzakalayo?
Iningi yabantu bayasitshayela ifoni, bayasiduduza. Lingitsho labantu bemthethweni esithi yi-legal fraternity yalapha eZimbabwe lale SADC iyamangala ukuthi amakhothi eZimbabwe ahloseni ngokulandela abantu ababhidliza i-democracy. ngaloko mahlabo zulu lingasibuza ukuthi thina sizakwenzani sizalandela lina elizazitshela khona umhlangano wethu omkhulu we National Council le Standing Committee le National Executive uthe hachi thina sizabuye ebantwini size kuzwa ukuthi linalithini ngezimiso ezithize esithi kulama by-election sithini ibizo lethu silithini kodwa sokusemhlophe ukuthi ama province wonke athi akusoze kwenzakale bona bazaqhubeka besebenzisa ibizo eliwinisa ama-election.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ndege sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lithi umsekeli kamgcini isihlalo webandla leMDC Alliance umnumzana Job Skala ulele ejele izolo lanxa obesephiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail i-$50,000. Usikhala ubikwa ehanjiswe ejele ebotshwe ngamaketane enyawo ngoba amaphepha okumkhulula ejele abangakasayinwa ngesikhathi amahofisi evalwa. Iphephandaba leHerald lithi omunye undoda weHarare uxolise umkakhe ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba kumele angalokothi achaye umkakhe. UWilliam Chikore uxolisile wathi kasoze achaye futhi unkosikazi wakhe uNyarayi Nzira Masanga kade ehlala emtshaya mihla ngemihla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele yona nge-WhatsApp.
Salabonani bathokazi be-Studio 7. Hayi, siyabonga kakhulu umsebenzi elisenzelwa wona kusinikela iindaba zasekhaya. Hayi, mina ndithanda ukukhuluma ngendaba yamatitsha. Amatitsha ngxayithi yona kasoze ahambe esikolo, kabahlale bengahambi esikolo. Kulayithi behlale, kabaphiwe imali zabo, babhadale imali ekwanileyo ngoba imali abayikholwa amatitsha imali abincane. Abaphiwe imali ukuze ngibe nje ngilapho engikhona engisebenza kwala singuteacher ngabe ngamfundanga mina ngabe ngangisebenzisa ngabe ngangikho lapho engikhona but uteacher uqakathekile kumele aphiwe imali yakhe leyo ekwanile abe abone ukuthi ngayiphume endlini esiyafundisa abantwana ehambe ekhulekile ethole imali ekwanileyo ayikhonto uteacher uyakhona imali encane enganceda iyithengane imali ekholwa nguteacher incane kakhulu. Lawa amatitsha bengahambi vele ekhaya ukuthi kuthiwa kuyavula isikolo bengaqali ukuhamba isikolo kabayinike imali abayifunayo nale benikwa imali ayikho ni bazasikola abafele kaze ukuthi angcono sihambe esikolo bethiwa ke sikolo sibhadala i-school fees sesibhadale thina abazali laba abasafundisi betshelwe besihlalele bekhalele besesikolo akula ncedo laphana ukuthi bekhalele besesikolo ngoba laphana nxa ekhalele besesikolo abafayithi abazali uhulumende abengabonile lutho kalandaba lakho lokho thina te sizasokola ngomntana kukatesi uzale ngafundi kodwa nibhadala i-school fees qeda lapho usuyafeyila uzabe uyibhadale futhi i-school fees so babekhalisa thina nxa bekhala bengahambi esikolo behlale bengavula isikolo yikho kulayi ayikho lo bekwenza isikhathi nekuthi wathiwa amatitsha bakhalalile imisebenzi kodwa basesikolo babethona behlezi olubhadala i-school fees khabe ngalancedo lokho ababekhalisa thina kabakhalele kadesi bengafundi isikolo into e-right. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi baka Studio 7. Hayi bantu siyazithanda inhlelo zenu. Hayi ziyasichaza ngoba ziyaphuma emoyeni sibilisizwe lathi okukhulunywayo. Siyathaba nxa lithatha lani amazwi ethu ephuma emoyeni. Hayi siyathaba kakhulu. Nami ngicela like lingikhiphe emoyeni ngeke ngizizwa nami ngikhuluma. Siyathaba kakhulu, siyajabula kakhulu. ngemsakazo yenu. Imnandi kakhulu imsakazo yenu.
Eh, salibonani Studio 7. Linjani lonke balalela emakhaya lonke. Hayi, mina ngikhuluma ngilapha esijawukwe endaweni yasemathebeleni lo ebuhubi district. Laba silenkinga edinga ukuthi sikhangelisiseni sonke abantu baseZimbabwe. Kunabantu be-Econet lapha. Abantu laba basitshontshela imali lapha. Batshontsha kakhulu, bathatha imali yethu eningi kakhulu. Okuqala uzathola ukuthi umuntu uthenge amadata awe-139 angawe kwesikhathi sithi awenyanga kumbe aweviki. I-network ingabi khona for 4 days and then ibuye 2 days. Amadata lana ayi-expire. Right. Inganani imali ethathwa yilaba bantu iZimbabwe jikelele ezikhwameni zethu besingayisebenzisanga? Into leyo ayikhangelwe yibo bonke abantu kelihlalele phansi. Laba bantu laba kumbe bafinde baboshwe ngoba basitshontshela imali eningi kakhulu 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 kakhulu. Le into kumele abantu bonke bayikhangela, keliyikhangelisise le nto le ukuthi ihamba kanjani into yakho iConnect le. Iyahlupha kakhulu, siyaluza la. Imali eningi le etshontshwa lapha ezikhwameni zethu ihamba mahhala ungathi uyayikhangela. And abantu sithule lapha kasikhulumi. Kodwa ngiyakubona mntu busela lo kulamasela la. Ngiyabonga.
Sanibona ngibasazi beStudio 7. Siyabonga kakhulu ukusiphathela lo msakazo omuhle kangaka. Mina ngihlala eKZ eSontana. Ubuhlungu engibuzwayo ngalo mfana odutshuliweyo. Ubengeke adutshula lubana kusebenza abantu abakhuluma isiNdebele abale indawo. Kusebenza abantu abangasuka lapha, abangalamzwa ngedwa, besidubulela abantwana. Bathi kunani ukuthi abotshiswe lowo mntwana, ahanjiswe emapholiseni, ahlawuliswe kanzima kulokuba adutshulwe. Sicela ubani umthetho ube ngumthetho, hatshi ukuhlukuluzwa ngale ndlela. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lenze imilayezo yenu ibe mfitshane. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELesudan selazise ukuba umnotho welizwe ukusimo esibi kakhulu kulandela ukuwa kwesisindo semali yalelo lizwe ngesilinganiso phose ingxenye ngenyanga eyodwa. Uhulumende wesikhatshana we-Transitional Authority uyehluleka ukuvuselela umnotho walelo lizwe. Selokhu ukutshengisela kwasusa esihlalweni umongameli Omar al-Bashir. Umanyano we-United Nations wenelisa iminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 wabunjwa ngesikhathi umhlaba uphakathi kogubhano lwe-COVID-19. Isikhangele sivela ngapha kwele Melika. Omunye wamalunga ebandla lama-Republicans obekhangelelwe ukungavoteli ukukhethwa kukamahluli wedale le-Supreme, umnumzana Mitt Romney, useze waveza ukuba uzavotela ukuthi kukhethwe ozelama umuyi unkosikazi Ruth Bader Ginsburg. Kumalunga eSenate awebandla lama-Republicans kulababili nje kuphela abantu abasoze bavotele ukukhethwa kukamahluli ngoba sokuseduze lokhetho. Nxa bebabili nje kuphela kutsho ukuthi uTrump uzafeza isifiso sakhe sokukhetha umahluli kungakafiki ukhetho ngenyanga kaNovemba. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukubhubha kamama lo uGinsburg obengumahluli weSupreme Court obeyintshantshu enkulu kakhulu kwezemthetho kusukisela ngesikhathi saboReagan kuze kuzidlula uClinton kuze kuyafika kathesi, enguye kade khokhela amalungelo abomama jikelele, kuyakudaniseka kakhulu ama-Democrats. Futhi enye into engaba khona yikuthi umongameli Trump njengoba esehle wanominata ukuthi uzanominata lo oza replacer kumbe ozangenela isikhundla sikaGinsburg, kutsho ukuthi esingathi ilegacy kaTrump izahlala kakhulu kuleli lizwe leMelika ngoba umahlolo yedwa uthatha kumbe phose iminyaka engaba ngamakhulu amathathu. Abanye baze bengena ku-40 ngoba ungangena kulesisikhundla kawuphumi esokuba ngumahlulele weSupreme Court. So ngokunjalo Kangibona kodwa ukuthi kuzancedisa kulelo khetho lukhona. Kodwa angiyananzelela ukuthi uChance uMongameli Donald Trump uphele inye ithuba esingathi i-golden opportunity ukuthi abuye futhi akhulise ilegacy yakhe kuleli lizwe le-America. Xa sikhuluma ngezomthetho ikakhulu kulabo abamelana abaminorithi labesifazane.
Nxa ukhangela ubona ungani uMongameli Trump engenelisa na ukunqoba kukhetho nxa sikhangele indlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus.
UMongameli Donald Trump kunzima ukuthi ngithi anganqoba ngalokho loba ngalokhuyana. Kodwa into ekhona yikuthi abantu abayibo abamthandayo bayamthanda loba kanjani, loba angazenzeni bayamthanda, loba angaze abathethise bayamthanda, loba angaze athi abathethise sibili ngenhlamba ezinkulu bayamthanda. So angikwazi ukuthi bamthanda ngaliphi, kodwa kusobala ukuthi bayamthanda abantu bakhe. Abantu bakhe bamthanda kakhulu Trump. So kasikwazi ukuthi kuyozala nkomane ke ngalele umncintiswano lo election ezayo eka-November. Kasikwazi ukuthi kuyozala nkomane ke la.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Ohio. Lamhlanje uthi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhla ziku-28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla. Ibandla le-MTC Alliance lithi selise udaba lokudonselana kwebizo. lebandla leli kubalandeli balo ukuze bazise ukuthi kuthathwe nyathelo bani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com.